Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zizivalisa umsekeli likamgcinisihlalo uMode Ngwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyoyiba bayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi olodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Jesus Banda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweleBhilithani, njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu.
Ngicela thina ngale UK siqoqe lezi zinto sizonikeza leli qembu kubana yabafana baqembu. Uqathele ukuthi abantu babe ngamalunga leli qembu, babe ngama-members. Njengoba usenza ama-chapters, akungenzi ukuthi kubanga isikhundla. Ama-chapters lana-ke kike ukukhuluma kuphela, kazama ukuqoqa-ke ama-resources ukuncedisa iklabhu. Isikhathi esiningi abantu bakithi siyakhuluma kuphela, singakwazi udubolulapha phakathi.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono, babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo. Hhatshi, yikuthi izifiso zethu, ngoba siyatshisekanga, yikuthi izinto zenziwe ngendlela esifuthisayo sonke. Kancane kancane sikhuthazana sifuqana, sifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kazi.
Umsekeli kamgcinisihlalo weqembu leHighlanders uMode Ngwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise, hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters ayalindana labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle bakade bebhadala iholo lomceceshi uHendrikus Pierre de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke, njalo lolu hlelo lukhokhelwa nguye umdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka, njalo abasekeli bakamceceshi leli qembu Mark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye lobekuThemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana, ngoba uHarrison oyisizalwane sekweleNgilandi yangakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Ngimele studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.